Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 20 zibandlela 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 uqhubeka udala umonakalo elizweni, ubulala abanye njalo abangamachumi amahlanu lambili 52 ngelanga linye layizolo.
Sichiyene labantu bedolobheni ekuthini abantu bedolobheni every day bavukela lapho abayaminyana khona bebe ngabantu abanengi obabedinga ukuziphilisa.
So kule minyaka emibili kwabulawa abantu ababejengisela elizweni jikelele besola ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda okulilanga elinanzwe ngabameli bamazwe awentshonalanga abaseZimbabwe izolo. Ngembibo esola uhulumende ngokungajezisi abenza lesi sihluku.
Amazwe lawa awaphetheya akhuluma iqiniso, aqinisile. Noma siyakwazi ukuthi uhulumende ubulele abantu ngomnyaka ka-2019 njalo wasefaka ikhomisheni eyayithewa ngomangameli welizwe le-South Africa ubaba uMohlanti.
Izisebenzi zikamunicipal wakobulawayo ebezikhalele umsebenzi sezigaxe amajogwe njalo ngemva kokuba umqatshi ezengezelele iholo lazo.
Ekukhulumisaneni kwethu lanxa ngengathi utsibile imali ethwale emalini, but eqinisweni imali esitholileyo ibe ngaphansi kwaleso silinganiso.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka udala umonakalo elizweni, ubulala abanye njalo abangamachumi amahlanu lambili 52 ngelanga linye layizolo. Ugatsha lwezempilakahle kumanani ethulwe izolo luthi kulabantu abangamakhulu afika phose athoba munwembili 783 ababanjwe leli gcikwane. Iningi lababhubhileyo ngabesigaba seMashonaland West abalitshumilanhlanu 15, kulandele abeMashonaland Central okubhubhe abalitshumilanye 11. Kwabathelelwe igcikwane leli iningi njengensukwini ngabeHarare abedlula amakhulu amabili 251, kulandele abeMashonaland Central abedlula ikhulu lengxenye 156. Lezinye lazo izigaba zabalabanye abangamanani achiyeneyo. Asebebhubhile selokhu leli gciwane laqhamuka elizweni sebehahabela inkulungwane eyodwa 825. Kunjalo nje abemaphandleni bathi leli gciwane linganeno. Sixoxelo wake wamela isigaba seBinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani eBinga.
EBinga basically I'm sure njengama rural areas amaning uzananzelela ukuthi khona sichiyene labantu bedolobheni ngoba abedolobheni konke abaphila ngakho ngokuzingela ilanga langelanga. Sichiyene labantu bedolobheni ekuthini abantu bedolobheni every day bavukela lapho abayaminyana khona bebe ngabantu abanengi ngoba bedinga ukuziphilisa. Thina emakhaya isikhathi esiningi konke esikufunayo sihlala nje silakho emzini yethu. So ke ikakhulu abantu balalelile ilizwi lokubana kabahlala emzini yabo. Akula zikhathi eziningi lapho esibuthana khona emakhaya ngaphandle kokubana nxa kubhujiwe. Otherwise nje amanye ama activities amaningi awe community kasajwayelanga ukuba khona. Abantu balokwesaba umkhuhlane lo. Okwakhathesi nje ngingatsho ukuthi khona phakathina kwe-district ungani silama active cases awangu 5 kuphela reported. Kodwa nje siyakwazi ukuthi khona ukuba lalawa ayi-5 aripotiweyo kakutsho ukuthi khona yibo bodwa abantu abalalo mkhuhlane ngaphakathina kwe-district. Kutsho nje kuphela ukuthi laba yibo abathola ithuba lokubana bethestwa njalo betholakale ukuthi balawo lo mkhuhlane.
Baningi yini eselibazwile abalalo leli gciwane le COVID ebhinga khona?
Kujwayelekile ukuthi abaningi lo mkhuhlane bangabe bewugulile bawusila, ngoba phela remember ukuthi ukunathela lokho okukhulunywa ngakho kutholakala kakhulu kithi emakhaya. Yizo vele indlela esiphila ngazo njengoba ke imithi yakulezi insuku lezibhedlela zakulezi insuku singelazo. Ngingatsho nje ngamafitshane ukuthi yikho okukhona, kodwa hayi abantu balalelile khona lokho kade kukhulunywa ukuthi bengahambi besiyahlangana labantu abaningi. So ke yikho esikubonayo kusenzakala eBhinga.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngowake wamela isigaba seBhinga North edalele parliamente. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eBhinga. Iminyaka emibili kwabulawa abantu abayisitshiyagalombili ababetshengisela elizweni. Abameli bamazwe angentshonalanga agoqela elemelika, elebhilitane kanye lalawo akumanyano we-European Union abasebenzela eZimbabwe sebesole uhulumende besithi ulokhu engakajezisi amapholisa lamasosha abulala laba bantu ngozibandlela womnyaka ka-2019. Abantu laba badutshulwa ngesikhathi sokutshengisela izitaladeni emadolobheni achiyeneyo besola ukukhwela kwentengo yamafutha ezimoda. Amazwe la ethule imbiko izolo enanza iminyaka emibili ngemva kwesehlakalo lesi. Amazwe la athe kuyadanisa kakhulu ukuthi labo ababulala abantu laba njalo babahlukuluza ngendlela ezigoqela ukudlwengulwa balokhu bengakabotshwa kumbe khona ukuthoniswa. Abameli bamazwe la bathi njalo ukwephulwa kwemalungelo oluntu nguhulumende kuyaqhubekela phambili. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amazwe lawa awaphetheya akhuluma iqiniso, aqinisile. Noma siyakwazi ukuthi uhulumende ubulele abantu ngomnyaka ka-2019 njalo wasefaka ikhomisheni eyayithewa ngowayengumangameli welizwe le-South Africa ubaba uMohlanti. Ikhomisheni leyi iphumise i-report layo, yafaka ama-recommendations, yaphumisa egcekeni ukuthi labo njalo ababulele abantu babefuze babotshwe. Kodwa siyamangala ukuthi lakathesi uhulumende kakakwanisi ukuze bonke laba ababulalayo abantu babotshwe. Njalo siyabona kathesi ukuthi ukuhlukuluzwa kwamalungelo abantu lokho kusiya phambili. Siyabona kathesi abantu bayabotshwa, amasotsha abhodabhoda echaya abantu, ebulala abantu, amapholisa lawo sethetheleli ithuba le-lockdown ukuhlukuluza njalo amalungelo abantu. Kuthi kuthi thina vele asimelelanga ukuze lokhu kukhulunywe ngamazwe angephetheya, kodwa sikukhulumile thina njengama civil society organizations, njengama human rights organizations, satho vele ukuthi hayi lokho kuyenzwa nguhulumende webutho lo esilaye eZimbabwe lapha, uhulumende owangena kumbuso ngendlela yamandla, bekhupha ngendlela yamandla ubaba uMgabe. Yikho into ehluphayo lapha elizweni lethu leZimbabwe ukuthi laba abakhona laba uhulumende wamasotsha lo okhona okhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyaphambili ehlukuluza abantu.
Kodwa uhulumende uyakulandula njalo uyazivikela uthi amalungelo abantu uyawahlonipha njalo uyawalondoloza.
Uhulumende yena uyazidefenda, kodwa lokhu ngakukho ezandleni zikahulumende ukuze yena abe ngurefree. Thina abantu ababonayo, thina ama-independent eyes, yithi thina esingajaja uhulumende sisithi uyakwanisa ukuprotekta amalungelo abantu kumbe kakwanisi. So amanye amazwe lawa vele ababonayo sebekhuluma noma kulento esebeyibonileyo and siyavumelana labo. Yena uhulumende kahlale phansi azibuze umbuzo ukuthi uphambaniseni kunjani abantu bona besithi yena uphambanisile nxa engaphambanisanga. Azibuze umbuzo yena leyo abe eselungisa indaba lezi zama lwelo sesiya phambili njengelizwe.
Umnumzana Mavela Sikhumalo isiphathamandla senhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu lombuso okhululekileyo e-Crisis in Zimbabwe Coalition. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ngalolu daba kumbe amapholisa. Kodwa uhulumende uhlala elandula lokhu esithi yena kephuli amalungelo kaZulu. Izisebenzi zekhansili yakobulawayo zithi sezibuyele emsebenzini ngemva kokwengezelelwa iholo ngumqatshi wazo ngesilinganiso sekhulu elilamachumi amahlanu ekhulwini 150%. Izisebenzi lezi zikhalele umsebenzi ngeviki edluleyo ukubangele ukuphazamiseka kwenhlelo zokucitha izibi, ukulungisa impompi ezidabukileyo, ukugejwa kwamangcwaba kanye lokucithwa kwezibi. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wakobulawayo kunhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi zamakhansili eZimbabwe Urban Councils Workers Union, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi izisebenzi zikhangelele ukunikwa holo lenyanga edluleyo ekampalakazi njengesinye sesivumelwano ukuze ziqhubeke zisebenza.
Siyananzela ukuthi izisebenzi zikamasipala wakobulawayo phose wensuku ezine bezingekho emsebenzini ngohlupho lokuthi zikhuluma zinanzelela ukuthi ihola waliphansi zingasenelisi ubana zibuye emsebenzini ngoba imali ingekho yokugada leyo kudla lokwenza konke. Kodwa ke sikhuluma kanje namhlanje izisebenzi zonke ziphendukile emsebenzini. Sinanzelela ama-departments achiyene nama-sections achiyeneyo, zonke izisebenzi kufanele zibe khona emsebenzini. Zibe khona emsebenzini sikhuluma kanje.
Izisebenzi zengezelelwe emalini njalo zonke ziyasuthiseka yini kumbe zinkokheli ebezixoxisana lecouncil ezamukele lokho?
Well, eqinisweni ukuthi izisebenzi azisuthiseki ngempumela eyenzekeleyo ekukhulumisaneni ngoba siyananzela ukuthi nxa sikhuluma ngemali ephansi leyokuthiwa i-poverty bottom line khathesi isimi kusimo ese 25,000 zim dollars ngenyanga. Ngokunjalo ke ekukhulumisaneni kwethu lanxa ngeke ngathi utsibile imali ethwale imalini but eqinisweni imali esitholileyo ibe ngaphansi kwaleso silinganiso. Ngokunjalo izisebenzi lokukhonona okukhulu ukuthi lanxa le imali ibe yi-compromise position yokubana siyivume but izisebenzi hayi azithokozi zilokhu zifuqa njengoba sitshile ukuthi hayi njengaba khulumisana lomqhathi sivumile kuyi-compromise position. Kodwa okuyikho sibuloku ngathi izisebenzi ziyabahlukuluza kakhulu kuyindaba yeholo likaDisemba leli elincane elingakabuyi nelinye futhi elingathi lenza izisebenzi ingathokozi. Njalo izisebenzi yatsho ukuthi hayi nxa le imali ingaqedala ubani ibuye kaDisemba zingagcina futhi sezibuyele ekuhlaleni ngoba i-incapacitation ingaphendulwanga. So ke sikhayela ukuthi uCouncil Masinya alungisise imali kaDisemba ngoba nxa kungabanga njalo kule ngozi yokubana izisebenzi singagcina futhi sezibuyele ekuhlaleni phansi. Kukanti vele ayinali imali etholakeleyo izisebenzi ngobuningi bazo aziyijabulele.
Abantu bengakhangelela nini ukuthi kube lo mahluko ukuthi izibi zibuthwe lokunye nje okuninginingi obekungasayenziwa ngenxa yokukhalala umsebenzi lokho?
Well, okuliqiniso yikuthi thina nje izisebenzi zikabulawayo siyizisebenzi ezaziwayo, abantu abasebenza kabuhlungu, abasebenza nzima, abantu abazimisele ukuthi bathuthukise idorobho bananzelele ukuthi i-service provision iyatholakala ngokugcweleyo. Njengoba ngikhuluma kanje kathesi, nxa kungenzakala ukuthi zonke into zibe ndawonye, imoto zitholakale, amafutha okuhambisa izimoto, ama-fuel kutholakale, izisebenzi nxa seziqhubekeza kubuyela emsebenzini njalo ukhansili laye azame ukuthi phezu kwalokho iholo kaDisemba sikhuluma ngalo lihleli kuye khathesi, izisebenzi ngendlela ezizimisele ngayo idorobho liyahleli kuye lesimeni salo in the next week ngoba ukusebenza kwethu nanzelubana siyabe sikhangelilingini langelinje kwenziwa iarea enje langelinje okwesingavele sikhave from Tuesday to Tuesday idorobho liyaba lomehluko so sesikhalile umasipala asapoti isisebenzi ngokuthi asinike okufanele sikusebenze abuye asinike le holo esilikhayele likadisemba kwenza ukuthi abantu badle bathole amandla okusebenza. So lokho siyakuthembisa ukuthi kuzenzakala. Singadonsa ndawonye umasipala azidlala ingxenye yakhe, thina izisebenzi vele sizodlala ingxenye yethu. Lokho asikuthandabuzi sikujwayele njalo.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini isihlalo wakobulawayo kunhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi zamakhansili eZimbabwe Urban Councils Workers Union. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Yabo.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzamisa ikhefu lakhe kancane aye emathuneni eHeroes Acre eHarare emngcwabeni wababili abaphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Laba ngabathi umnumzana Morton Malianga lonkosikazi Ellen Gwaradzimba. Iphephandaba leChronicle lithi kuleyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Cyclone Eloise elikhangelelwe ukutshaya ilizwe ngempela sonto. Ugatsha lwezomkhathi luthi ulaka lwezulu leli luzabonakala ngolwesine lapho leli zulu elikhangelelwe ukuqala ukuna kwele Mozambique. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Albonani salibonani ku Studio 7. Mina elami igama ngu Adolf Shaba. Siyabonga ngezinhlelo zenelisi phazona. U Studio 7 usube ngumsakazo omuhle olalelwa from Cape to Cairo, lalelwa ngamaZimbabwe nasendaweni ezihlukeneyo. Siyabonga ngomsebenzi omkhulu ngoba mkhulu lo msebenzi eliwenzayo. Nendaba engifuna ukukhuluma ngayo ile ndaba ka Opam Chinguri. Opam Chinguri we address ama wards ezinye izinto uhle ubonakalise ukuthi zani PF inayo into ukuthiwa leadership quality. Ngazi lokuthi laba bantu ileadership bayifunda ngapha umuntu ezathi addressa abantu abadala njengama wards bathathe njengabantwana abantu abangacabangiyo ngoba mazotshela abaqala kade abobaba bethu batshele ngokuthi corona umkhuhlane waledwa uNkulunkulu kuzokubala ichabalungu ngokulethela iZimbabwe ama sanctions. Bona bezani PF abafuna ukuzinuka amakhwapha ukuthi yini edala ama sanctions enze base banikezwa lawo ma sanctions asebekhala ngawo njengezwe. Abafuni kulokho, instead bathatha iblame game banikeza abanye abantu be blame ukuthi hayi ama sanctions aza ngoba azopanisha abelungu. Nanku ke sebesifa bona kuzana PF engabelungu nabo nalabo abafaya babulawa yile COVID-19 njengoba ama officials abo echaya left right and center nje bangabelungu na. Ezinye izinto zidinga ukuthi umuntu before ekhulume especially kuma public gathering azinuka amakhwapha akhulume into ayaziyo.
Azi kulombuzo ongelampendu ukuthi kanti uObadaya Moyo lo ubotshwa nini, sezingaki izehlakalo esezibaliwe ngaye lo muntu lo, ende i-evidence ivele egcekeni etshontsha imali ye-COVID-19, etshontsha imali yomphakathi, imali kaZulu, abantwana bezibakwe bonke betshontshela imali e-COVID-19, ende abanamahloni labo abantu bezanuphefu lapo manje babhizi bagcinela abantu be-MDC bebabophela i-internet bethi baqamba amanga. What Molo uObadaya Moyo oyenza ububi obungaka elizweni, yisingaki manje kuripoto umuntu oyi-1 and engabotshwa? Umuntu lo ubanjiwe kazange elala ejele even 1 day, kazange abotshwe, kodwa abe MDC bayahlukuluzwa bathwaliswe nzima. Mina ngihlezi ngisho ngithi sikhohlakale ngumnangaka, and lo muntu lo ngendlela akhohlakale ngakhona abantu abangakuboni elizweni leli, abantu basezokubona okukhulu kudlula lokhu ngumnangagwa lo. Ubuka ukuthi inkunzi isibanjwa njani ekhaya, izehlakalo zenkunzi zingaki, eziningi ziyafihlwa, zinike ezifihlwe singazange sizizwe zikhuluma ekhozini. Ziningi kakhulu izehlakalo ezimbi ezenziwa ngumnangagwa lo muntu akusongupresidenti lo, inde ilizwe lakhe upresidenti vele kalila, isela lelingeke sithi ngupresidenti. Akula muntu ongambuye umnangagwa izizwe zakhe, and asikuthi siyamzoni, akula umuntu ungaboniye ububi bakhe manje uhlukumeza abantu elizweni uqamba amanga ukuthi uvikele abantu emkhuhlaneni kodwa nampo jobu sikhala babolele jeli kodwa u-Obadiah Moyo okade wayenza ubugebengu bonke lobu ilizwe libolile ngo-Obadiah Moyo abantu bethwele nzima ngo-Obadiah Moyo lapho kodwa kababotshwa umnanga kwakababotshwa ochiwe ngakathi kababotshwa imuli kamnanga kwakayibotshwa
ivuka njani msakazi omuhle hayi thina siraid msakazi linjani ezindawo ezindawo ezitshiyeneyo msakazi wami hayi thina sikahle msakazi sikahle lo okhulumayo mbongeni inkomo ndabe Hebron lapho hayi sithi phambili ngomsakazi phambili ngomsakazi hayi liyasakaza sibili into ezirayid msakazi wami hayi siyabe silalela lathi ukuthi kuhamba njani eyi hayi kunzima phandle lapha eyi kuyilahle uma kuhle mani eyi hayi kunzima msakazi wami kunzima sibili kwelibona singapha sihluphekile sidama ukusama ukudinga usizo udinga usizo sibili eyi hayi kunzima ekhaya kubuyeleki uma kunje so kuyilahle ngabe ngabe sokulungile ngabe sesibuyela manje akunje so hayi ngeze sabuyela siyalobela khonapho
yeyi salibonani salibonani Studio 7 yekhulumayo ngundlovu singelwayo etsholotsho esigabeni sakonkunzi singajabula lathi uma singezwakala emoyeni azwakala mpela emoyeni ye mina into eyenziwa uTrump ngiyayijabulela kakhulu ngiyayijabulela kakhulu into eyenziwa uTrump ngoba noma engaze yenzeni yenzeni kodwa okusalayo uzaphuma bese kubonakala ukuthi iAmerica idemocracy iyasebenza manje siyezwa abanye bathi hey iAmerica yenke sabatshela lutho ngoba nanku uTrump eyalele hayi noma engaze yale kodwa okusalayo uzaphuma ya siyabonga so abantu abayekele ukuthi khona bona iAmerica yenke sabatshela lutho ngoba nanku ibe lo muntu oyalele esikhundleni siyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika namuhla lilanga lokugcotshwa kukamongameli omutsha umnumzana Joe Biden esigodlweni iCapitol. Kuyanyakazela kulesi sigodlo kulandela udlakela olwaqhamuka khona abalandeli bakamongameli Donald Trump bangena ngamandla bezama ukumisa ukubalwa kwamavoti awedale le-Electoral College. Kubikwa kulamasotsha edlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 alinde umcimbi wokugcoba uBiden. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukugcotshwa kukamongameli omutsha uBiden phakathi kokuxokozela njalo kulamasotsha amaningi alinde ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu kuyinto etshengisa ukuthi isimo sedemokhrasi ye-Amerika sesitshintshile. Bekungenzakali lokhu kodwa ngenxa yokuthi sokwenzakele lokhu ukuthi abantu abadlwanguzelayo izigangi sezingene ukuthi zihlasele iSenate leCongress. So into esabekayo njalo nje besitsho ukuthi bayethusela batsho ukuthi bazabuya mhla welanga likaBiden. Lokhu kutshengisa ukuthi umhlaba kumbe idemokhrasi ye-Amerika sitshintshile. Ekutshintsheni wayo okubuhlungu ukuthi iAmerica ibizenza yona ingcitshi yedemokhrasi iyo engenelayo ekhuzayo kwezinye indawo ihambe siyakhangela ama-elections fike iphenda ukuthi ama-elections elizweni leli they were not fair and free. Manje kathe sokuphenduke sokuludubo lwe-Amerika lolukuthi sokubuzwa ne-Amerika ukuthi elections were not free and fair ngendlela u-President Trump asekufaka ngayo. So kuyakuthi emazweni lapho kuvele idemokhrasi ingabonakali okuvele ubukhetho luqilwa nje njengakwenzakale e-Uganda abasela muntu oyakubakhuza ngoba bazabatshela ukuthi lani kini ama-elections enu kabi free and fair. Kuze kusikhumbuze isikhathi sika-George Bush logo ukuthi uBush wathi yena esithi kumgabe umgabe urigile election yena umgabe wamphendula wathi lawe wariki election ukuthi uwine ngoba uqilibezele ugo. Angazi kumbe kuyinto ezabuyibuyela emuva ibe sendleleni kodwa kuyisimo esibi kakhulu for idemokhrasi emhlabeni.
manje njengoba umongameli Trump esesuka esihlalweni ubona ungani imbali yakhe izaba engeka umongameli oyehlulekileyo ukubusa kuhle na
nga singakhangela isimo sika President Trump sikhangele lo mbuso wakhe abelawo danxa ihamba singeza ke thina sithi u President Trump uzakhangelwa ngabantu njengo president owehlulekayo kumbe wayele simo esibi lokho kuyabe sokusithuthu ukhangela ngaliphi lihlo wena bakhona abanye nxa ukhuluma kathi zaza kutshela ukuthi impilo zabo zijinje kabuhlungu kakuhle ngesikhathi kubusa u Trump njalo izinto ezikhangelwa ngomunye kumbe ngabanye abazibona izinto ezidanisayo izenzo zika President Trump ukuthi bathi izenzo lokhu kubi lokhena kubi bakhona abanye abazibukayo abazincoma ngazo abaza kutshela ukuthi uPresident Trump akula president wakwaba njengo President Trump so lokhu ukuthi simkhangele ukuthi sikhangelele ukuthi sicabanga ukuthi uzakuthi hayi wayengupresident owehlulekayo kumbe ngupresident wayelezenzo kumbe elesimo esibi kumbe ngelasithunzi kuyabe kuza lokho kuza kuya ngokuthi ukhangela ngaliphilihlo ungakhangela ukwenzakeleyo kathese e-Congress lase-Senate abantu labana bebengena lapha baningi abantu abatshengisa ukuthi bayambuka bayafisa ukuthi abuyele embusweni ungakhangela amavoti abantu abamvoteleyo lanxa engatholanga amavoti ancinte yakaBiden kodwa kuyatshengisa ukuthi bakhona abantu abambukayo
unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State Uhlelo lwanamhlanje lesikhangele inhloko zendaba umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka udala umonakalo elizweni ubulala abanye njalo abangamachumi amahlanu lambili 52 ngalanga linye layizolo sokule minyaka emibili kwabulawa abantu ababetshengisela elizweni jikelele besola uhulumende ngokukhweza amafutha ezimota okulilanga elinanzwe ngabameli bamazwe awentshonalanga. Izisebenzi zikamunicipala wakobulawayo ebezikhalele umsebenzi sezigaxe amajogwe njalo ngemva kokuba umqatshi ezengezelele iholo lazo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.